Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 10 Mabasa 2020 ngu Dr. Jeremiah. Endaweni zethu namhlanje.
Singusane singosomabhizimisi, singusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labaseduzane, abaphandle kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani.
uBulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19. Esibhedlela se-Ekhuleni emzameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane.
Bengenza ama-single bengakaze ngirelease i-album, bengenza ama-single tracks kuphela. Ngize ngayenza i-album last year, yiyo leka 2019 eyaphuma, isihloko sendaba sithi badala kuhleko sentegweni.
Uhlelo Woza Friday namhlanje sihamba lomculi we-Zim Dancehall osaqathulayo umjazo Fireman. Inani lasebefunyane lile gciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. uBulawayo namhlanje usungule uhlelo lesihloko esithi I am for Bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuleni emzameni yokudinga imali lempahla ezazetshenziswa ekulwiseni igciwane leli emhlubulweni weMandebeleni ngemva kokuthatha komphefumulo womuntu oyedwa kuleli dolobho. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Osomabhizimusi bakoBulawayo abamabandla okholo, izikhwicamfundo, abezempilakahle lozulu jikelele bebethe gwaqa esibhedlela se-Ekhuleni besungula uhlelo lokuzama ukuhlanganisa imali lempahla ehlukeneyo abazayisebenzisa ukumelana lokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 eMandebeleni. Umgcinisihlalo we-IM4 Bulawayo, uMnumzana Busisa Moyo, uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo lolu.
Thina ngabe singabe I am Bulawayo fighting COVID-19. Sinxusane siziqhuku ezithiyeneyo kodwa sikhangele injongo nye. Sikhangele ukusebenza mayelana ngengculaza le ethe yaphatha umhlaba jikelele ye-COVID-19. Singusane singosomabhizimisi, singusane lamadokotela, amanesi, abezisonto, labanye nje abakhona koBulawayo, labaseduzane, abaphandle kwelizwe, kodwa belezihlobo lapha koBulawayo, abake bahlala koBulawayo, abanakakela ukuthi uBulawayo uphila kanjani. Ukuthi sivimbe sincedisane njalo ukulwisana lengculaza le COVID-19. Yikho esikukhangeleyo, yikho esikusebenzayo. Siyanxusa uzulu wonke ukuthi masisebenze ndawonye njengoBulawayo omuhle, sincedisane nini amadokotela, yiwo amaqhawe yethu kuleyi impi, amanesi ethu, labanye nje abasebenza kwezokuphila kahle le-health sector, yibo esibakhangele ukuthi bazasihambela phambili. Okwakathesi nxa sisebenza silalela bona ukuthi kuyini okudingakalayo ukuthi sivimbe lowo umkhuhlane obangelwa yi-COVID-19. Ukuthi kudingakala imbheda na, kudingakala amamaski na, ukugqoka amagloves lokunye okuthiyeneyo, ukuthi sibancedise, sikhuthazane lalaba abaphandle abayenelisayo ukuthola ezinye izinto esingasazitholi lapha eZimbabwe. Sincedisane ukuthi izinto lezo zibuye, ukuthi nxa sesilwisana lawo umkhuhlane lo obangelwa yi-COVID-19 sibe lakho konke okudingakalayo. Siyabonga.
Umfundisi uSensi Banda oyingxenye yale inhlanganiso emele amakholwa uthi kuyisitshengiselo sokuba abantu bebambene bazanqoba.
Ukuqaliswa namhlanje komsebenzi
obekwe ngabantu bakobulawayo okulwisana logcuvane lo-COVID-19 luqakathekile njalo lokuthi namhlanje umsebenzi usungulwe wonke umuntu ekhona ebulenjini abane njalo bekhona ekusileni esibhedlela kuyisithengiselo njalo lesifuna kaliso sokuthi abantu bakobulawayo abakhona lapha edrobheni labangaphandle kwelizwe nxa behlanganisa ingqondo zabo bahlangana bonke bengakhangela ukuthi lo muntu uvela kuliphi ibandla kumbe lo muntu ngumhlobo uphi kodwa behlanganisa ukuthi balisana lento eyodwa bayakwanisa ukunqoba njalo lokuphumelela ngakho kuyathokozisa kakhulu ukuthi namhlanje lo msebenzi ususunguliwe njalo sikhangelele ukuthi sona isibhedlela esekusileni siyophakama laso siqalise ukusebenza silwisana lalomkhuhlane osuhlasele isizwe sonke njalo ke into ethokozisayo ukuthi lo msebenzi kawukhangelanga kuphela esibhedlela kodwa ukhangelela ngaphandle ukuthi banenge abantu abazabulawa yindlala ngenxa yokuthi bengasakwanisa ukuya emsebenzini lalaba kade bedobhadobha ngokuthengisa base behlezi ngkhaya ngakho kuyadingakala ukudla kungena ezindlini kuncediswa abantu kwenzela ukuthi abantwana labadala bekwanise ukuthola ukudla okokuthi bengagcini bebulawa yindlala bengabulawa ngalo mkhuhlane
emandebeleni akukabi lesibhedlela sokonga abantu abafunyanwa belegcikwane le-COVID-19 kumbe ukuhlolwa ukuba balalo loba hatshi ugatsha lukahulumende lwezempilakahle selethule umbiko oveza ukuba undoda owabulawa yi-COVID-19 kobulawayo ngomgqibelo obhubhele esibhedlela seMathadei ulwazi lokuthi ulomkhuhlane we-coronavirus lutholakale esevele esetshonile kanjalo kufunyenwe ukuthi wahlangana labantu abangamachumi amane lasikhombisa abakhangelelwe ukuhlolwa ukuba abathelelwanga na leli gcikwane lapho abehlala khona eqala ukugula sekuvinjiwe akula muntu ophumayo longenayo ngaphandle kwabezempilakahle sebekuquarantine izisebenzi ezilichumi lantathu zeMathadei ezazimonga lazo sezivalelwe undoda lo ubikwa ebeneminyaka engamachumi ayisikhombisa lasifica mnemunye igama lakhe alikaziswa umphakathi kodwa isidumbu sakhe sibikwa sesichisiwe kulandelwa imithetho yokubeka labo bantu ababulawa yi-COVID-19 isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Linda Sibanda usola ukuphunyiswa egcekeni kolwazi oluphathelane lale imfa yakuqala kuleli dolobho
indaba kababa lo obhubhileyo okuthiwa kade lo mkhuhlane we-COVID-19 ngiyibona ngani yindaba embi sibili ngoba kubuhlungu ebantwini abahlali kwakobulawayo abezimbabwe nje jikelele ngoba into kade kumele yenzakale yikuthi wonke umuntu ayaziswe ukuba ubaba yena lo ngubani khona abantu bazaphumela egcekeni bazifezi bathestwe
ezimbabwe lumkhuhlane usuthethe imiphefumulo yabantu besilisa abathathu loba nje emandebeleni kungela sibhedlela esilakho ukonga kumbe ukuhlola igcikwane le-COVID-19 kusenjalo ikhansile yedolobho lakobulawayo isingene kulanga lesithathu lokuhamba ichela idolobho ngemithi ngalesi sikhathi sokulandelwa kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba emizameni yokuvimba ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus ngimele istudio 7 ngikobulawayo ekusileni hospital ngingu-Anastasia Ndlovu
izifundi zemakolitshini ezenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zeNASU zamukele ngenjabulo uhlelo lokuqhuba izifundo zisebenzisa indlela zemishina yakulezinsuku ezebulenjini kodwa zicela uhulumende ukubana ancede zitholiswe usizo lokwehlisa indleko zokwenza lezi zifundo ebulenjini umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo
Ngesikhathi ilizwe liphakathi kweziqondiso zikahulumende zokwalisa abantu ukuhamba-hamba mahlayana behlale ezindlini emizameni yokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 uhlelo lwe-lockdown izifundizo ezithwele nzima ngoba zingasenelisi ukuqhubeka ngezifundo izikolo zebanga laphansi zisavaliwe kungazakali ukuba zizavulwa nini kodwa abezikolo zebanga laphezulu baphiwa ithuba lokufunda kusetshenziswa ubulembu be-internet i-e-learning Kodwa abezinasu bakhala ngokuthi lanxa izifundo zebulenjini ziluncedo, udube ukuthi ayisizo zonke ezizakwanelisa indleko yokuya ebulenjini, ikakhulu ezisemaphandleni ezikhatshana lamadolobho. Okugcizelwe ngumkhokeleli wezinasi umnumzana Takutswa Ngatsiwore.
Siyathaba ngalokhu, kodwa kuqakathekile ukuthi sibe kwazi ukuthi izifundi eZimbabwe ziphanjaniswa yisimo somnotho okwenza i-intanethi ithole ngabalutshwane. Lokho akuvumelani lesekelo sombuso welizwe. Amakhampani aweza ukukhulumisa ngabe ayangenela kube ledatha labantu besikolo sele e-learning.
Umsekeli wakhe unkosazana Talent Madaba laye uthi abazali abanengi bebengalungelanga ukuvala kwezikolo, kungakho bathwele nzima ukubhadalela indleko yokuya ebulenjini. Esinye sezifundi zekolishini uNtokozo Mpala uthi inhlupho abahlangana lazo zinengi, ikakhulu ukuhlawulela indleko yalolu hlelo.
Sonke safisa ukuthi njengabantwana beZimbabwe sifunde ngesikhathi lese-lockdown, kodwa ama-challenges esihlangana lawo ukuthi ayisiyo yonke umntwana oza afford ukuthenga ama-data bundles ngoba adura lezinsuku. Ayisiyo yonke umntwana ole-smartphone ukuthi uzakwanisa ukuthi layo engene ku-intanethi efenze i-learning labanye abantwana.
Uthi njalo labo ababalisi ayisibo bonke abalayo imitshina yokuthi baqhube izifundo bengekhaya.
Enenye into ekhona futhi ukuthi ama-lecturer asiwo wonke ama-lecturer aserious into lezi e-learning. Amanye ama-lecturer awakwazile lokuthi kuhamba njani, abakwazi ukuthi bazaqalisela ngaphi.
Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amon Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule imbiko ethi abenza izifundo zamakolishi kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo obona ngezemfundo umnumzana Amos Murira yehlule, kodwa kumaviki adluleyo uhulumende wethule umbiko othi abenza izifundo zemakolishini kumele basebenzise indlela zakulezi nsuku ukuqhubeka ngezifundo. Kusenjalo namhlanje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lambili abantu besezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zohlelo lwakhe lokuvikela ukuthelelwana komkhuhlane we-COVID-19 olwe-lockdown. Abantu abaningi bathi ngabakubonayo kusenzakala elizweni, i-lockdown le ilakho ukuqheliswa amalanga njengalokho okwenzakale kwele South Africa. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Inani lasebefunyenele legciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele selisedlula isigidi lengxenye 1,622,167. IMelika ilenkulungwane ezingamakhulu phose amahlanu 467,182. Emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezingamashumi phose alikhulu 97,264 asebebulewe ngolomkhuhlane. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane phose ezilishumi lambili 11,943 asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus. I-South Africa iyakhokhela ekubeni lenani eliphezulu lasebefunyenwe belegciwane leli esebefika inkulungwane phose ezimbili 1,934, lilandelwa ngele-Algeria elilenkulungwane edlula kancane eyodwa lingxenye 1,666. I-COVID-19 isibulele abangamakhulu edlula kancane ayisithupha 608 ezwe lazi le-Afrika. Kunjalo nje eZimbabwe lingene kulanga lesithumi lanye lokulandelwa kweziqondiso zohlelo lukahulumende olwe-lockdown lwamaviki amathathu. Usibalukhulu wedolobho lakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube wethule inkuthazo yakhe yokulandelwa kwalezi ziqondiso.
Liqiniso ukuthi kulo muntu otshonileyo owakoBulawayo, kanjalo sisalindele nje ukuzwisisa ngalokhu langalokhiyana asikakuzwa kuhle, kodwa ubese eMaterday. Thanda ukuthi ngithi silusizi ngalokho okwenzakeleyo kumuli, silusizi ngalokho okwenzakeleyo ebantwini bakoBulawayo ngobube ingxenye yethu, silusizi kusibhedlela sethu esemathadenga lokho kwenzakeleyo esikuloyisayo ikuthi abantu benanzelele ukuthi nxa kuthiwa into liyathelelwana esicela sithathe ukucetshiswa ngumongameli ukuthi abantu kabahlale ngemakhaya ngoba uyabungakwazi ukuthi uhlangana lobani uyabungakwazi ukuthi ubani ulani nxa umkhangele ngenxa yokuthi mhlawumbe ngelihlo lenyama akula lutho ongalubona kodwa kanti uyabusondele wabambana weyama emntwini kathu lakho ubusukuthwala ubuye lakho emzini wakho ubusukuthwala ubuye lakho ngakini ubusukuthwala uhambe lakho ebanganini ukuthwala ukuhambe lakho emsebenzini kungakho sithanda ukuthi sicebise kakhulu ukuthi asithatheni ukucetshiswa ngumongameli ukucetshiswa ngabe healthy ukuthi sihlale ngemakhaya mhlawumbe ulaka lolu olomkhuhlanelo lungedlula sisinde kikho lokhu okukhanya sokuqeda abantu bengicela ke njengomeli wenu lapha kuprovinsi yakobulawayo ukuthi asinanzeleleni siyekele ukube sisiyalelale asihlaleni phansi yebo ye kulokudinga impuphu nxa sithe sayizwa emalayinini wonalana umuntu emekhathana ungathintani vele lomunye lingaqali ukuthintana kuyikucebisa kwabazempilo kuyikucebisa kobukhokheli ukuthi kasikunanzeleleni lokho singalimali ngiyabonga
lowo nkosikazi Judith Ncube usibalukhulu wedolobho lakobulawayo kunkuthazo yakhe ngomkhuhlane we-coronavirus
Ezivela kwamanye amazwe ngamafishane lilo Mike Hove umfanekiso wevideo othethwe ngabezindaba abe-Associated Press izolo kubonakale izisebenzi ezigebha amathuna edolobheni le-Hart Island e-New York okungcwaba ababulelwe ngumkhuhlane we-coronavirus abangathathwanga yizihlobo ukuze kwehliswe inani lesidumbu ezigcinwe kuma-mortuary ngalesi sikhathi sodubo lokuhlaselwa kakubi kwe-New York yi-COVID-19 uMongameli Salva Kiir South Sudan wethule umbiko wakhe oqhakathekileyo phezu komkhuhlane owe coronavirus egcizelela ukuthi ngempela sokufunyenywe abantu abathathu bakuqala kulelo lizwe abalegciwane le coronavirus usomabhizimusi odumileyo wakwele Nigeria umnumzana Aliko Dangote ubikwa eyakhe isibhedlela esilemibhede engamakhulu amahlanu 500 lapho okungongiwa khona abalomkhuhlane owe coronavirus edolobheni leKano lapho azalelwa khona ona sizigqiba ke lapha eswela kwamanye amazwe lilami uMichael
izizalwane zeZimbabwe leSouth Africa sizethule ukukhathazeka okukhulu ngokwanda kwamathuba ukulahlekelwa yimisebenzi ngemva kohlelo lwe-lockdown osolwengezelelwe ngamanye amaviki amabili amankampani evaliwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus uBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa
Sekuphela amaviki amabili amankampani amaningi evalwe ngci iningi lezalwane zeZimbabwe ezivalelwe ezindlini kwele-South Africa ngenxa ye-coronavirus sekulokhu sabela ukuthi kuyathi kuphela iningi selahlekelwe imisebenzi izizalwane zeZimbabwe umnumzana Greatman Mkhwebu ukhuthaza izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziqale ukukhanda amanye amacebo ukuziphilisa ngaphandle kokuqatshwa futhi isikhathi sokwesaba ukuhlekwa sesedlule
ngiyathanda nje ukuba nguthekwane ngiye lapha emadampini okulahlwa khona izinto lezinye nje ezilahlwa ngabelungu ingaba insimbi planka izicepho zamathayilo kunye nje engibona ngikuthandile bese ngikuvusela mhlambe ngokukhalipha okuthile kube kutsha into nje engiyenza sonke lesikhathi mhla uphelwe umsebenzi wazi ukuthi ngezandla zami lezi ngaphila musa
umnumzana Mokhethi Nkomo uthi sekusegcekeni ukuthi vele amanye amankampani azahlafadalale ngemva kwalezi nsuku evaliwe
ama-companies amaningi azabe engayenzanga mali okungasenza sithole futhi abanye abantu abaningi bakithi bephelwa imisebenzi ngoba ama-companies bo okanye abelungu bengela mali zokubabhadala abantwana ekhaya ma ungaholanga abalakudla wena olamali yerenti khona la egoli
Umnumzana Richard Moyo uthi yena vele useqalile ukuzilungiselela.
Nami ngiyathatha amakhabothi kakhulu la ngasemalokishini. Bese ngiyakhona ukulungisa, ngilungise bese ngiyakuthengisa ke konke nje lesivalo lezama door frame ngiyenza njalo nje sengifunde kakhulu. Hayi angisalali ngendlala. Thola ungamasenti nyana uziphilise ungadiphende ekusebenzeni.
Umnumzana Kolema Moyo odabuka ePlumtree eNyabane komqanjelo uthi vele liphuthe likhulu kakhulu ukuthi umuntu athembele ukuthini uzaqatshwa ukuze aphile.
Asike sifundeni nje ukuthi sibe nomsebenzi wezandla obalulekileyo. Singasweli amaplans okuziphilisa, nomsebenzi uphele ucine lempilo yakho ungasakwazi ukuthi wenzani ngayo ngenxa yokuthi wena ubhekelela imali ephuma emlungwini. Siyaphila ngaphandle kokusebenza sihola. Ukubhekabheka sicotha-cotha okunye okuyizinto sidobhadobha ukuthi sikwazi ukuthi sikhavise kwezinye indawo.
Amankampani athengisa impahla abalisa i-Edgars asehlamemezela ukuthi kungenzeka ehluleke ukuvula indawo zokudlela lezokuhlala izethekeli lapho kusebenza khona abeZimbabwe abaningi. Akulaqiniso ukuthi sizavula sisebenze kuhle na njengoba leli gciwane lizabe lokhu lisilubhedu ngevikezayo. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni labo kukhanya bazaba lohlupho njengoba abantu sebesesaba ukuthenga ukudla okungavikelwanga. Iningi labasebenza ezindlini bebevele sebemisiwe ngesikhathi abantu bevalelwa ezindlini ngoba belungu besithi bayesaba ukuthi bazabathelela leli gciwane emijoveni abahamba ngayo. Nelesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Ndlapho.
Kwezemidlalo sezivamile ihlelo ezokuhlasela amafutha ikakhulu kwabesifazane ngesikhathi abantu belandela iziqondiso zikahulumende zokuthi behlale emakhaya njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Yintethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ilizwe leZimbabwe lithethe isinqumo sokuba abantu behlale ezindlini ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwegciwane le-corona lona eselisabalele umhlaba wonke jikelele. Ukuthathwa kwalesi sinqumo kudale ukuba kumiswe ezemidlalo kuvalwe njalo le ndawo zokwakha lokwehlisa umzimba ama-gym. Lesi simo sesidale ukuba kube khona abantu asebeqale inhlelo zokwakha lokwehlisa umzimba besezindlini zabo abakubiza besithi lockdown exercise challenge. Umhlali wedolobha lakoBulawayo unkosikazi eManximalo uthi ukutshona ehlezi endlini sekumenze wathola isikhathi ukuba iqale uhlelo lokuba naye ayizame ukwehlisa umzimba.
So bengihlala sithi ngizabuya exercise and lose the weight kodwa nxa yokuthi bengihlala ngibhizi cine ngasabatholanga ithuba lokuthi ngiyejima. So i-lockdown ithe igqasa ngazitshela ukuthi ngingahlala endlini ngenzela ukuthi senzaba isidudla kakhulu so ngaqalisa u-exercise. Sengize ngaba labanye abangani bami esikhuluma kubo-Facebook, WhatsApp labo abane-exercise ezimishini zabo sesingakwanisi ukuthi sihlangane sibe one ndawo exercise sona.
Umfundisi Mosmoyo uthi isikhathi se-lockdown lithuba elokuba imuli ziqede isikhathi zindawonye okuyinto engasavamanga ngenxa yemisebenzi kanye lesikolo.
Isikhathi esithandekayo sisemakhaya lapho esivuka khona sihleli singenzi lutho. Isikhathi esilazo ukuthi stay home, be safe. That's the only medicine which we have been given. Ungavuka ekuseni yenza okwenzayo ube lesikhathi esihle sokuthandaza nabantwana bakho. Lihlale phansi makufanele likhuleke likhuleke makufanele lidlale li-exercise li-exercise isikhathi esihle lesisomndeni. Pray libe nethemba.
Ohlala esigodlweni iHarare unkosazana Lakshmi Peterson uthi kuqakathekile ukuba abantu bephatheke kunhlelo zokwakha ukuqinisa lokwehlisa umzimba ngesikhathi bengavunyelwa ukuphuma ezindlini.
Due to health and safety concerns around the world, I'm here to encourage.
Ngenxa yokuthi umhlaba wonke ukhathazekile ngodaba lempilakahle lokukhuseleka kwabo, mina ngikhuthaza abantu ukuba baphatheke kunhlelo ezokwakha lokwehlisa imizimba njalo lokhu abantu bengakwenza loba okwemizuzu emihlanu nje kuphela ngesikhathi besaqala ukuze imizimba ingadelelwa imikhuhlane.
Izizalwane zeZimbabwe zilawe ukuba zihlale ezindlini zingaphumi kusukela mhla zingamashumi amathathu ngenyanga edluliwe kaMbimbitho kusiyafika mhla zilitshumi lathoba munomunye ngalinyanga kaMabasa. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje sihamba lomculi weZim Dancehall osecathulayo umjazo Fireman ephethe idlalaze lakhe lakuqala. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umjazo fireman yinsizwa edabuka esikhalangeni ecula ikwele South Africa. Nansi izecula ngokugcweleyo.
Mina igama nguNjabulo Justice Moyo. Igama lomculo bangibiza ngamjazo. Ndabuka esigabeni sakuhingwe eFlamtree eZimbabwe. Umculo wami udlala nesikhalanga ngenxa yokuthi bengifuna nami ukuthi ngiphakamise abakhalanga ababekhona. I'm going to go to the album. Last year, iyo lela 2019 eyaphuma isoko sendaba sithi badala kuhleko sentekweni.
Idlala teleli lilengoma eziyisishiyagalombili ezigoqela ethi kuhekose. Bafundisi banasi January to December kanye lale ethi Mandala Young. Kuphoselwa kugcina njalo utsho lokuthi abangafuna ukuthenga idlalahle lakho bangakuthola ngaphi njalo njani.
Inamba ngitholakala ku 0620189401 iWhatsApp and then eyokufuna 0633829229. Ku Facebook yatholakala Mjazo Ntangiwe Hoba, ku Instagram Mjazo, Twitter Mjazo, usho ukuthi na ku YouTube Mjazo, zonke izinto nje Mjazo, bangathi Mjazo niyatholakala khona. Dobo Musale bakalanga bakanaka doboka kwazo Musale
uphuma ke enkundleni Mjazo fireman ngani
uhlelo lethu lalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo lamhlanje ubulawayo usungule uhlelo olulesihloko esithi AMPO bulawayo fighting COVID-19 esibhedlela se-Ekhuleni emizameni yokudinga imali lempahla engasetshenziswa ekulwiseni leli gciwane lakhe. Uhlelo Woza Friday namhlanje besihamba lomculi wezindlenswa osacathulayo umjazo wefireman. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.